Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo ngensuku ezilandelayo.
Khonoko okwenzakale South Africa lathi sibese kukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili.
Induna uvezi Maduna Mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Kuzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation strike abantwana abancane sibona sebedikleyiwe ukuba ngamahero.
Ibandla le-MDCT likhuthaza uhulumende ukuthi abe ijekiseni ye-coronavirus kungelabandlululo.
Ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yiWorld Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare e-Weekends Clinic kuphela andubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Abazaqala ukuhlatshwa ngabasebenza ezibhedlela emingceleni yelizwe labezomvikela. Omunye udokotela wakobulawayo utshele iStudio 7 ukuba bazahlatshwa mhla ka-22 kulelo dolobho. Kusetshenziswa ijekiseni elungiswe kwele China eye-Sinopharm, yona esolwa ngabanye besithi akulabufakazi bokuthi iyavikela umkhakha we-coronavirus omutsha oqhwalileyo oqhamuke kwele South Africa, wona osugcwele eZimbabwe. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli we Southerton edale le parliamente umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo lapha ikuthi khona nxa bethe khona kuqale hayi ngabaqale sike sibonti khona kuyazalwa nkomoni ngoba imbuzo akade silayo eminenginengi sibe sisithi kathi selihloliwe na ukuthi lilungele ukuthi khona abantu balisebenzise. So bona nxa bebonile ukuthi khona kusetshenziswe hayi yekelani bayenze.
Abakokheli bamanye amazwe siyabona ukuthi yibo abahamba phambili nxa kuthe kwafika ijekiseni, yibo abahlatshwa kuqala njengalokho esikubone kwele South Africa izolo kuhlatshwa uCyril Ramaphosa kuqala. AbeZimbabwe kungani bengahambi phambili omnangagwa labochiwenga?
Khonoko okwenzakale South Africa lathi sibese kukhuluma khonapha ukuthi hayi lina badala qalani phambili kambe kungathi kusenzwa umbuyiso libe selifaka abantwana phambili akuyenzi sibe sithe khona kabaqale bona public sibone ukuthi khona khonokho abathi khona sinathe thina bona sebenathile yini yibo kade ifuze beqale. Manje siphonguzwa ukuthi akona wani wangona unathile but yikuzwa sifuna ukubona thina public ukwenzela ukuthi phela sibe le confidence banganatha bona abadala phezu kwapha kungena ipolitics bureau kungena ama ministers abanye sibe ngabo ukucinda sike sihlale 3 months sibona ukona kuyasebenza njani yiko lathi khona apho kade sikufisa. So sesibona nje kugijinyiswa ukuthi akona buyandinathe buyandinathe abantu buyandinathe
kuyini ongakukhuthaza
mina mina mnumzana ukubona kwami lapha bengicabanga ukuthi khona into le ingakaqala ukuthi nikwabantu vakhale bayihlole kahle kahle sibone ukuthi khona abantu balapha ezimpako kudikwa ama professionals not ama politicians ukuthi bagijima izinto lezi ngoba into zokuwela lezi siyafa sonke siphele nya asikwazi ukuthi abantu laba bacabangani khambe bangaphonga ubuyuza sinika ukuthi kodwa philani bayastanda ukunganani abantu bangona bechina laba babuye kuzonisinika imithi leyi esingazwisisiwe so mina bengicabanga ukuthi kona one uqale bahlola umuthi lowo ungabi ngwebo ama politicians akudingwe the professionals abantu abaleqiniso abalesifiso labantu bakhangela umuthi lo sebe ukhangelile sebebonile ukuthi kona umuthi lo uyasebenza ube supiwa ezigabeni ezijeneyo ukuthi abantu baniwe
umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edalele parliamente ube khuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abedlula ikhulu 108 babanjwa igciwane le-coronavirus. Abathathu ababhubhileyo ngabadabuka eHarare loyedwa owesigaba seMashonaland West. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca eInsiza ngemva kokuba ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe isigaba seMathebeleland South kubandla lezano PF sasihambise lesisicelo kunkokheli yebandla kodwa kaphiwa ngangitsho lenhlonipho yeqhawe lesigaba lanqa kubikwa uhulumende ephathise ekungcwatshweni kwakhe ngemali ezinkulungwane ezinhlanu zamadola $5,000 iziphathamandla zaleli bandla ezikhokhelwe ngumphathi ntambo wesigaba seMathebeleland South umnumzana Abednico Ncube yizo ebeziphethe umsebenzi wokungcwaba umuyi Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye obekhona emngcwabeni lo.
Kutshengisele ukuthi ubaba Maduna iZANU PF ayilandaba laye yamhlukumeza ngesikhathi seGugurawundi imhlukumezile futhi lasemngcwabeni wakhe. Why ngikhuluma lokhu ngikhulumela ukuthi ubaba Maduna ube ngumuntu othanda iqiniso, ube ngumuntu omela iqiniso okwempilo yakhe yonke. Kodwa ke namhlanje sigcine sibona ukuthi hayi iZANU PF ipoliticizile umngcwabo kababa Maduna. Sinanzelela ukuthi ubuphethwe yibo iprogram yonke ibiphethwe yibo kanti ngokunjalo okuningi okukhunywe ngobaba Maduna akusoqiniso ngempilo yakhe langokuhlukuluzwa akwenziwa iZANU PF bakhulume kakhulu ngokuthi ubaba Maduna wahlukunyezwa ngu-Ian Smith ngesikhathi sempi liberation strike kodwa abakhulumanga ngalokhu abamhlukumeza ngakho ngesikhathi seGugurawundi even after
njengoba sekusobala ukuthi ibandla leZANU PF alimphanga isicoco sokuba liqhawe lesizwe lina njengebandla libona kungani kuyini okungenziwa
Unduna uFortune Charumbira laye uzwakale esenga ezimithiyo phakathi komphakathi esithi yena uMaduna nguye owamkhetha wancoma ukuthi abe ngupresident weChiefs Council konke lokhu bekuyikuqandela ubaba umuntu omdala uChief Maduna amanga esezithulele ngoba thina abanye esike saba seduze lobaba Maduna siyazi ukuthi bengaphathekanga ngesenzo sabantu bempumalanga bonke ngaba kwenza indawo yasensiza lendawo yaseFlabusi njalo ubezalitho ngalipho ukuthi uMaduna nguye owathi abe yipresident yama chiefs yena u-appointa kwakhe kwayenziwa political through iZANU PF njalo kungu-Robert Mgabe kanti vele okunye okuyisimanga yikuthi nxa ubaba Maduna wakutsho lokhu waye kwakumele khethe umuntu wempumalanga ukuthi abe yi-president yama-chiefs wayelist layo ubaba Maduna labanye abavele eMathebeleland bengaba ngo-president be-chiefs council konke lokhu sitshengise ukuthi thina abantu laba bonkade bebuye bezokhuluma bevela kuhulumende kakhulu bevele eHarare bamdelelile ubaba Maduna esethule eselele
bezikhona yini iziphathamandla zebandla leZANU PF
esikunanzelileyo ukuthi Abantu bakithi eMathebeleni kusukisela kibo babu Joshua Nkomo lezinye inkokheli ezigoqela uLookout Masuku, omama uThenjwele Sabe labo bonke ababedeserve inhlonipho enkulu okucabanga ukuthi ngabe ngabantu beMpumalanga ngaye bahlonitshwa lanamhlanje kabahlonitshwa. Ngokunjalo uzananzela ukuthi kungabhubha abantu beHarare abanye labangazange baparticipate kuliberation struggle abantwana abancane sibona sebedikeyiwe ukuba ngamahero. Kodwa ubusubona ubaba onjengo Chief Vezimaduna ohambe umango omude esukusela kubo NDP khona lengabo 1960 esiya kubo Zapu ngo 1961 eboche esiya kubo Kami ewawa langaphi elelwa leli lizwe akukhulunywa la ngokuthi uyiphi inhlobo yokuba liqhawe, engaba yi-district hero, engaba yi-provincial kumbe national hero, akukhulunywanga ngakho.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye, ibandla leMDC Alliance lithumele amazwi enduduzo kumuli kamuyi ngesizwe, amazwi kamsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UPresident Chamisa weMDCA lama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesichile. Ngesintu sithi intaba idilikile kuleyeze eliminyama elingapha ngakithi efelabuso. Siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo. Sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi. Siyathaba ukuthi ubaba uVesi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu. Wangena ama-political parties afanana le-NDP, le-ZAPU, wacina eseyinkosi enkulu esingathi i-paramount yesiNdebeleni lelizwe lonke. Siyakwazi ukuthi iConstitution yeZimbabwe ayifakanga umcijo ukuthi kube lenkosi, balandela umbuso wamabhunu ngenxa yokuthi uLobhengula lomzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu. Yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu. Kungabe kwakuhamba ngabantu bakwethu inkosi eyayizavela ikhethwa izinduna zikamthwakazi. Siyabonga Mahlabezulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile, wahlakula, wachatha, wathintitha. Namhlanje sithi lala ngokuthula qhawela amaqhawe inkosi yesizwe, inkosi yohlanga. Siyabonga Mahlabezulu. Simele uPresident Nelson Chamisa, Standing Committee, National Executive, Provincial Councils, Wards and District and the Branches of MDC. City inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inkokheli yebandla leMDCT isikhuthaze uhulumende ukuthi abe ngemfanelo amajekiseni awokunqabela iCOVID-19. Leli bandla lithi njalo uhulumende kumele enqabele ukuhuquluzwa kwemali yokuthenga eminye imithi efanayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi ikomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee ihlangene izolo yahluza lolu daba, yaphinda yavumelana ukuthi uhlelo lokuxoxisana lohulumende olusaqoqwa luqakathekile ngoba luzalungisisa okunye okulokho kuhlupha elizweni. Asizweni umnumzana Dube eqoqa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Sikubonge kakhulu ke lokho njengebandla ukubana uhulumende laye useze wazama imizamo yakhe, kanti njalo sibonga kakhulu lelizwe laseChina. Kodwa siyakunanzelela ukubana imithi le mlutshwane kakhulu nxa sikhangelele kubana kumele kube yiyo ezaletha ukuba umuntu wonke weZimbabwe avikeleke. ilizwe leZimbabwe ngabe liyakhangelisisa ekutheni lidinge imithi ekhuthazwa kakhulu yiWorld Health Organization ngoba yibo asebenze umsebenzi omningi oyamukelwa ngamazwe amaningi ekuthini imithi engasiza ukudlula yonke yipi. Labo zochwepheshe bethu besayensi baphatheke ekucubulungileni ukuthi igcikwane lele COVID okuthiwa liyahlupha elivela eSouth Africa linganqotshwa yiphi imithi ngoba kulo ebuyileyo asizange sithole isiqiniseko sokuthi iyakwanisa ukubana imisane legcikwane leCOVID ikakhulu elivela kwele South Africa. Ibandla libuye ladikita njalo indaba yokubana kungakhokheli amasela ekuthini athathe imali kahulumende lapho sokumele kuthengwe le mithi kwamanye amazwe. Uhulumende simqaphe ngelihlo lokhozi ukubana angayeyeli yekethisi intambo kube lohwaphilizo kube lokudliwa kwezimali ekutheni abantu kumele bathenge le mithi bahlatshwe ukuze basile.
Ubekhona yini unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe kule umhlangano njalo sewamukela yini ukuthi abe ngomunye wabasekeli benkokheli ye-MDCT?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ubengekho emhlanganweni njalo udaba lokuthi uyamukela kumbe kamukeli ukubana ungumsekeli kamongameli udaba olwaqedwa yiCongress ka-2014 lapho akhethwa khona njengomsekeli kamongameli okutsho ukuthi eseswele inhlanhla ke ku-extraordinary Congress le edlulileyo ukubana akhethwe njengomongameli ubuyele esihlalweni sakhe asikhethelwa ngabantu ukubana abe ngumsekeli kamongameli.
Siyabona njalo ukuthi ligcizelele ngodaba lokuthi kuxoxiswane lohulumende olwe-dialogue kodwa abanye basola ukuthi nxa kungelabandla le-MDC Alliance inkulumo lezi azifezi lutho. Ibandla lenu nelezanu PF kungani liyavumelana okuningi?
Iqiniso mphephethwa yikuthi akusilona iqiniso lokuthi sivumelana lezanu PF kikho konke. Lokho kukhulunywa ngabantu abafuna nje ukuthi bangcolise ibandla le-MDCT ikakhulu abantu ababekuzanu asebaphumayo asebekwamanye amabandla. Iqiniso ukuthi abantu beZimbabwe bonke bayayidinga inhlala kahle kugoqela abasekeli bakamnumzana uChamisa, abasekeli bakababa uDouglas Monzora, abasekeli babokhokheli bonke nje bezepolitiki. Ingakho thina njengebandla sithi kumele sihlalisane phansi sibe lengxoxo eqotho egoqela wonke umuntu njalo engela migoqo engavalela ukuthi kube lokuxoxisana okukhululeke ngileyo. Ngaleyo ndlela siyatsho ke ukubana ubaba uChamisa laye kumele abe khona wonke umuntu oweZimbabwe ongumntwana weZimbabwe esizalwane seZimbabwe olokwenza leZimbabwe ngekuchiyana kwethu langehlelo zethu zempilo kumele sibe khona ukubana sikwanise kubana sixoxisane sibone ukuthi sivumelana kuphi lohulumende asivumelani kuphi lohulumende. Yikho ukuza sinika isixazululo enhlupheni esilazo ngalesi sikhathi isikhathi sokhetho singakafiki.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabantu abangamachumi phose ayisithupha 59 ababhubhe ngokugalula kundawana zelizwe ezithiyeneyo bezama ucapha imifula egcweleyo. Amapolisa athi leli nani liphansi nxa kuqathaniswa lelanyakenye isikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumsekeli kasikomithi wamapholisa umnumzana Moses Griffith Mpofu obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
injani vakamthwakazi linjani basakazi baka Studio 7 mina nginombuzo la ukuthi lo president abantu ngumnanga kwalo ngupresident wabantu kumbe ngupresident we lockdown ngiyazibuya yafaka lockdown kaniki bantu ukudla kayenzi lutho ngabantu kanaki ba yena ungupresident owavotelwa yilockdown yini ngoba uqakathekisa ilockdown uqakathekisa umkhuhlane ungupresident weCOVID-19 yini kumbe ngupresident wabantu ngoba lo ngumkhuhlane yisifo esisebantwini kodwa ungani uqakathekisa sona okwedlula abantu abaphilayo angeke uyofaka ilockdown ungazange wanika abantu ukudla ngitsho akulanto okwewasenzela yona wonke ama-lockdown awafakileyo so yena ungupresident we-lockdown ubusi lockdown ubusi i-COVID-19 akabusi bantu uvala yonke into leyo angacabangela ukuthi abantu baza kudlana besuka seqede nge-lockdown ethi I thank you so ubusa yona i-lockdown sizombona kahle ukuthi uzoqhubeka njalo yini ama-t-shirt akhe la afaka yona lana ama-t-shirt ezanu PF aqokwa ngama-lockdown niyamangaza ukuthi ngumuntu onjani
njani basakazi be-Studio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisekuthulela zona emihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu okusiphatha sifuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senarithi kubrown kuthi ke leJackson ebuyayo ingabuya emaDepartment ibe ikukurenda isipili ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali ngibe sengithi kugawule inkawu yazalula esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la siyabonga yalibingi le ndaba sakazi be-Studio 7 linjani lonke sibonga inhlelo zenu esidiza zona ngicela lami uba umlayezo wami ubalwe emoyeni mina ngifuna ukukhuluma nge-City Council why isithi kanti sithi amadamu kawagcwali kambe shuwa izimbabwe ngingakathi ngabantwana abancane ti why ikhansila yakobulawa iziphatha kabuzima kanje amadamu emfula amadamu kachangane agcwele amadamu kagwaya agcwele kuye kuthi kungamadamu lokho kuye kobulawayo kuthiwa kakugcwali ngezulu elina kangaka waye besihlukumeza kanje bayenzela ukuthi nxa izulu selingasekho beqale futhi ukuzivalela amanzi waye kusenzakala kanje kambe ubulawayo wonke yisithutha yini bangabo siphatha kanje waye ukhansila kobulawayo engana ndaba labantu phezu komkhuhlane omkhulu kangaka mina ndesifise ngumama ozibuhlungu ngokuphila singanamanzi ezindlini ngifisa nje ukuthi ngiqophe abantu sihambe sibe le-commission esizayikhetha siphube sihambe siye madamu siyezibonela thina manqama ukuthi amadamu agcwala kanye ngobe sitshelwa nje abantwana abancane kubuhlungu sizwisa ubuhlungu kakhulu
Mahlabe Zulu upresident Chamisa we-MDCA ngama-structures wonke MDCA akhalela imuli yenkosi Maduna lo esesishile ngesintu sithi intaba idilikile kuleyeze eliminyama elingapha ngakithi efelabuso siyakhala lemuli yenkosi umzukulu kamzilikazi Qobo sithi kalale ngokuthula njengoba evele ezalwe inkosi siya Taba ukuthi ubaba uVusi Maduna usebenzile umsebenzi wabantu kwangena ama political parties afana nale NDP lezaphu wacina eseyinkosi enkulu esingathi iParamount yako esindebeleni lelizwe lonke siyakwazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe ayifakanga umcijo ukuthi kube lenkosi balandela imbuso wamabhunu ngenxa yokuthi ulobhengula lomzilikazi ke kabazange bavumelane lamabhunu yikho kusuka lapho lanamhla lokhu eZimbabwe akula nkosi yabantu kungabe kwakuhamba ngabantu bakwethu inkosi iyayiza vela ikhethwa izinduna zikamthwakazi siyabonga Mahlabe Zulu ukuthi ubaba uMaduna usebenzile wahlakula waqhatha wathintitha namhlanje sithi lala ngokuthula qhawela amaqhawe inkosi yesizwe inkosi yohlanga siyabonga Mahlabe Zulu simele upresident Nelson Chamisa standing committee national executive provincial councils wards and district and the branches of MDC sithi inkosi ikhothamile kayilale ngokuthula siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcweti kwezempilakahle sezithole ubufakazi bokuthi umuthi wokuvimba ubanjwa ligciwane le-coronavirus oyinkampani ye-Pfizer ulakho kwenqabela igciwane le-coronavirus eliqhalileyo eliqhamuke kwele South Africa. Ingcweti lezi bezicwayisisa lolu daba kulandela imbiko ethi igciwane leli ele South Africa lingaba lingavimbeki ngemithi esanda kwethulwa. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane lokhu lisehla kwelemelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umama we-virus, hayi kukhanya inombolo sezingani ziyehla sibili. Kukhanya zingani ziyehla la nxa kulokhe kusesilokhe sikhangele mamadlodlongwane. Kodwa kusobala ukuthi hayi inombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela ikhonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu, mhlawumbe yikho sokuletha ithemba. Kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqondisa endleleni eqondileyo ukuthi njengokutsho kwezincitshi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika kwezithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza. Kodwa ke kusasemasinyane ukuthi sibone ukuthi kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le ye-coronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi, kodwa kukhanya sokuhlabela laba abadala abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu, lalabo abakuthiwa ngabalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo. Kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili, kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi behamba but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio. Vuligeti ingoma kamapara a jazz isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 oluqala namuhla luzaqhutshelwa esabelweni seHarare kuphela, handubana luqheliswe luye kwezinye izabelo kumalanga alandelayo. Induna uvezi maduna mafu ubekiwe izolo emzini wakhe eAvoca ngemva kokubana ibandla lezano PF lingavumelananga ukuthi aphiwe inhlonipho eqhawe lesizwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.